Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo. Bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izithezo lezo kumbe bazengezelele. Incwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBrithani, umnumzana Lloyd Msipa uthi izithezo zomnotho sezibulele ilizwe.
Nxa si honest with ourselves, sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwa ne-America le-Britain eZimbabwe sipanishela indaba yokuthatha inhlabathi. Sokuthi kathesi sesile opposition esisithi no, ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza ama-sanctions bazathini? Bazavukela i-government.
UNkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni leLizwi kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyo abulala abantu, akusiyo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. I-government yeZimbabwe ingatshelela abantu eceleni ibarobhe, ibatshele ukuthi liyahlupheka, liyalamba, awunamsebenzi ngenxa yama-sanctions. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Ama-sanctions engakhitshwanga, it means noma i-government yethu esilayo ayisozivume ukuthi ukubusa kwe-opposition. Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhitshwe, sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho, sesibakhipha kuma-next election.
Kulabanye abathi izijezi zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka, uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela umnumzana Philips Banda, isizalwane seZimbabwe ehlala eBrithani.
Nxa litsheli ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yikho kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions awo Zimbabwe awafakwa kwezimbabwe government. Ama-sanctions eZimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona eZimbabwe kulama-sanctions, akulama-sanctions ama-Zimbabwe.
Umnumzana Thamsa Nqajo, incwethu ecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa yama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyana esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyana esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawayo esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga, akungeke kulunge lutho.
Ngaze uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe, abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions. So lokhu yikuyengana ukuthi abantu bethi ungatshintsha uhulumende izinto zizalunga. Akula lutho oluzalunga eZimbabwe as long as ilizwe li-under ama-sanctions.
Uhulumende weBrithani utshele Studio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe, afakele imithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBrithani ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwayo nale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.